Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lambi ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 1 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyikuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathatha isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sile ngxoxo lomunye wabafunde kwelemelika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka a company notwa San Francisco International Film Festival.
Amapolisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikitsha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha hathi i-SADC. Eloba inkundleni yokuxhumana AX, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolijini le-UNISA kwele South Africa umnumzana Shepherd Mpofu ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC i-Government of National Unity indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-election eZimbabwe. And the lokho kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyikuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa, labo-Botswana, labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elema problem or iZimbabwe yiyo esenkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impila kahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana Uthi yena isadaki kayila sabelo eZimbabwe imithetho ndaba yeZimbabwe iyo yodwa engathi ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission hathi oAU labo sadaki laba bakhulunywa iTRC
constitutionally yebo engabe eqinisile kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo nangendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election. And in any case ukuthi sizivuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngapi. Ama-ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe. And ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa iZimbabwe Electoral Commission. Nxa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections so ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la. So i-SADC can recommend ukuthi kube lama-election amatsha but ngokukhangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for ama-Zimbabweans to go through ngoba singathi kube lama-election amatsha then sesikwazisa abantu bazobulawa iZANU-PF abantu bazotshaywa sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokusiba lama-election amatsha bazohlukunyezwa iZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lololutsha.
Alo ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa i-UNISA obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo ekhona le kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela ukunqoba kwakhe lebandla lezanu PF uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe lisoze libuswe izosanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa kusahlolisiswa lolu daba kuzamele agcotshwe. Sixoxe lo wakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla lezanu PF umnumzana Willard Moyo saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela eprofessional njengaleyo ukhetho olwenziwe emgceke olube free and fair ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka izeki ngitshayela ihlombe ngalokho bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba ade kungela into efihlekileyo into yonke ibihamba ngendlela enhle njengomuntu ade yi-candidate ekathe sisengingukhansila ngoba nginqobile ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo ngithe sithi ngiyakhanyela ku-ward 29 lapha esilobela egoqela idonsa yonke le mawolokohlo le-chapewa ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke sithima ngifika kiwo ngithola ukuthi iZANU PF eyethu party ebusayo ibila ama-agent ayo angu-3 i-CCC bona ababakuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama polling agents angu-4 so ade bemela ama-party abo bekhangela uhlelo lonke kuvotwa ukuthi akula umuntu campaign ayo within 300 meters ade bekhangela bonke abe-CC labeZANU PF bekhangela konke sokubalwa ntambama bekhangela kufakwa ama-light abakhulu adethengwe izeki kumhlophe kutenke kwa balwa kuhle ama pepa lapo kuhine koni CC efakwe hotwa kuhine koni ZANU PF afakwe hotwa kubuzwa ne kufunye lwane kuti siya fumela nukutile lingele ZANU PF kufunye lwane kubuzwa ntile siya fumela tele CCC kufunye lwane kwa kete lapo kwa isa inelo anama V11 ZANU PF ya uina kuwati 29 eto nsa primary CCC yaba lama vote ama nengu lilawe ZANU PF eto nsa business center CCC yaba lama vote ama nengu lilawe ZANU PF eto nsa dem primary school ZANU PF yaba lama vote ama nengu nengi kakhulu ukudlulawe CCC CCC kwa yadliwa kuwati 29 basayina bonke lama agency abo ukuthi ukhetho lukhanjiswe kuhle kuwati 29 so hayi ukhetho lukhanjiswe kuhle
bakhona abathi ibandla lezano PF lehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course bale mvumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi izano PF yiyo iparty elabantu enhlizweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi yesilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone zisenziwa ihulumende ezano PF ezibambeka ngesandla izinenge engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yezano PF esebenza logatsha le rural electrification agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu beinternet ezikolo zonke ezisedonsa le laphetheya emaholokohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezukwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary yadonata ama laptops amachacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi beward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idipa lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo ezinene ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kosithemba le duzane le damu le dosa inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana le hulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathatha isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela kuwa 29 emele ibandla lezano PF ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le esilobela. Ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi insuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana leHarare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kumakolleji la. Intatheli zindaba eStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili ekuthatheni izifundo ezobungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Mercy Ndebele wakobulawayo yisifundi seHarare Polytechnic. Yena ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo zeprinting and graphics arts designing.
Ngizizakuthokozile kakhulu namhlanje nge-graduation yami yanamuhla ngoba ukuthokozisa kakhulu ukuthi yimi ngedwa inkazana esuka koBulawayo ngoba isiNdebele kodwa ukuthokozisayo ukuthi ngikwanisile ukuba ngifike ngapha eHarare ngifunde ngiqeqeshe njalo ngitholele umvuzo engiwutholileyo namhlanje kuyangithabisa kakhulu njengomntwana wenkazana.
Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekolleji leHarare Polytechnical College izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebe kwenzile ngale ndlela yamafutha.
Njengoba sisebenzisa upetuloli sifuna izinga lokuthisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asendlini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise i-liquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu, umnumzana Raymond Machingura, uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa, ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomisa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu. Kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube impahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi sikhathi. Njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koleji ele Harare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha wonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla. Besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lweZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti ama-V11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Uma manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi, siyabonga izani sikwenzile futhi yariga kuyela. So i-South Africa lebutshana nithi lindile abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besafuna amathuba angcono ngoba ngeke basalele amasimba lawa lapha. So lofikile mbalula la wagunyazile amaZimbabwe ngokuthi uthi khona izani right rike. So bazothwala inkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga. Okhuluma ngumasenga ngilapho kobulawa ephumule emadoki.
Salibonani, salibonani bathwakaza bahle njani lonke magumbini abanomhlaba. Abantwana besilo, silo samaNdebele, umzilikazi kaMashoba, ngiyalibingelela lonke. Ithi lingabe linjani ukuphila, okhulumayo ngobodlozomnyango. Ye, bantwana bakamthokazi, masibambaneni sibe moya munye, sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lolodlulileyo. Bekukudala sikhuluma, kudala sikhuluma sidokudibanisa amavoteni labantu basempumalanga akuncedi kufana nokuphefumulela isidumbu. Ongeke kuyikhuphe embusweni iZANU-PF ncedisana labantu bayo ngoba iZANU-PF ayihlukananga lala madoda enisebenza nawo. Awusozuyikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo. Bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni bathwakazi. Yini lineli levoteni kudlalwa ngayo kangaka? Bathwakazi ngiyalimukisa ngivula amehlo ngithi thungululani libona kuyasa bathokazi thungululani libona thathana amavoti enu liwase kumthokazi Republic Party okanye liwase kuzaphu usibangiliswe umuntu wesintu laba abantu basempumalanga akunanto elizayivuna ngabo namhlanje nampa bachumile kobulawayo lenze i-whitewash layithanyela izanu p f kodwa bona bayivotele emashonan central bayifaka emaswingo bayifaka emashonan west bayifaka yonke indawo bayayithanda alisoze likhupha izaphu likhupha nge-ccc i-ccc ngokunye okulugatsha kwezanu p f okudalelwe ukuba lingafila thole impumelelo lenkululeko bathokazi ngithi thungululani
qum shelele ngihambe ngabuya ngizibonele ngo-c ngivotile ya into eyenzakeleyo ke lapha thina besivota khona kwathiwa ekuseni savuka ke sithi siyakhonapho siyavota kwathiwa ma ungalamak max tayini lokhu khonoko okufaka emlonyeni lezifonyo lezi awungeni hawu kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-triple c awu saqinisela sabona thina sekubuya ke lokuzeni abantu laba sebebuya sebesinikeza into lezi bona bevele sebethe kungafakwa ama-mask kufakwa ama-mask kungavotwa ama-mask la afakwa emakhaleni ma ufaka ungala mask awuvoti kungaze awu-announce so angithi nina lizokunye ukuthi ama-votes afika late thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo kodwa ke we didn't change ingqondo zethu saqhubeka-ke savota ngendlela esivote ngayo awu laphana ukhansila vele wethu wadlala wanowezanu wezanu wathola 100 la phana wethu ungene ku-500 uyabona so into engiyibonileyo mina abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyena uyatshintsha hhayi ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokhu thina sikubone ngo-c nalapha sihambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akulankunqunkunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele sizakufaka thina athathola ukuthi hhayi la bantu abazivotele laba abantu abebengalamali ukuze nama-ajenti hhayi aphume njalo ama-vots abo akuzange aba nenkinga so yikho nisithi mina hhayi kuningi bantu esikubonileyo qumqumqumqumshele
salibonani salibonani studio 7 salibonani into ebalulekileyo ukuthi umuntu ma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube kanye one ngoba into zamavotivoti lezi zehlula vele akakhitshwe istrategini sane sayayenzakala kumgabe somele siyenziwe kanye one ngoba amavoti ngani ayehlula abantu sebekhathele kutshona betshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu labantu bazo so hayi lo muntu okumele akhiphe khitshwe njengenja kahle njengenja etshaywa ngenduku ihlaba umkhosi siyale sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezo
studio 7 ndinjani hayi lo mdala omnankagwayo sicela aphume akaphume bakithi akasishayise ngomoya ngathi ngiyezwa le nto ezikhulunywa ngabantu sikhathele ngaye kakasitshayise ngomoya oyisikhava sakhe lesi angasisusiyo esiyesithwele yonke into yakhe inkemenkeme yakhe hayi akaphume sikhathele ukusebenza emazweni akaphume
studio 7 salubonani basakaza abahle labalaleli abahle siyabonga kusethule le ndaba kogande olungamile nabosithandekile siyabonga abafowethu kusethule indaba ezimnandi ezilohlonze ezingathathi hlangothi eziza nje zingamaqiniso siyabonga nje umnangagwa akaphume le nto yami le angathi ngahamba mpela esiyefika endlebeni zakhe umnangagwa ezwa ukuthi akasafunakali umnangagwa akaphume amavoti aphinde mpela aphinde amavoti umnangagwa ephume lowa muntu lwa usithwale senzima kakhulu aphume umnangagwa siyabonga
bantu bakithi linjani nonke ye abantu asibambanene lobu ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ukuthi uvele ukade uvotela leyo njengu leyo chicken kade uyiphiwa leyo chicken uzayidla yini i-5 years la manje ngikhuluma lawe so ma ungilalele akuselayo i-chicken kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela bantu bakithi sikhathele ngani bantu bakithi siyasifonela kuthiwa asila milimili asila mpuphu asila lokhu asila chukela kanti lina lethi sikuthathaphi thina sithwele nzima la igoli sitshaywa
vuka mthwakazi vuka mthwakazi ye yeah. Siyamuzwa ufikile mbhalula etshengisa umhlaba ukuthi kala ngqondo lengqondo zihlezi fisa kuba izano ngoba enikwe izimali izano wehle kutshontshelizweni la kwatshontsha kwelinye ilizwe akula nto angasibabazela imperialist kutshoni kuni kuyinjalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-CCC yinhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezimbili hlezi angxanye ikhulu kumbe inkulu ngwane ezilithumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-CCC ababizwa kuthiwa yi-CCC uChamisa ayisiyo obizwa kuthiwa yi-CCC uChamisa umholi kwe-CCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhele i-CCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona CCC imperialist bona bayini bona ubungane babo ngezano babuthethe ngapi i-ANC umkhonto wesizwe bebehlangene nabazibra anxaye vele ibona abantu abagadela ilokhu zeni izinhlanganiso endleleni anxaye vele yikho kumkhonto wesizwe umkhonto wesizwe behlangene nezibra iyisitha sezano wonke umsebenzi bawenze bexabana lezano bazi izano yazenelisa ukubulala abantu bantu i-ANC yabalahlela ibhalaka pho angasitshela khona ababazela umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yikelezano beqala nini kulokuthi athuthe izano imbadeli imbulu kakhulu imbulu kakhulu kuyayangisa ukuthi akhuluma amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali Professional Development Experience unkosazana Ntombi kaMama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo. Uthi usuka eMelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7.
Kulento okuthiwa i-Professional Development Experience, i-PDE, whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze, lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interests akho lokuthi wenzani, msebenzi bani, nxa usekhaya. And mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka e-company okuthiwa i-San Francisco International Film Festival. Ise San Francisco in California. So basically a company lay iyenza ama film screenings like ama film festival where they showcase and celebrate ama films iphinde futhi inike I support to ama local filmmakers ngokubanika office space yokuthi nxa ngela ndawo yokubhalela yabo kuya lapho uzobhala kulama computer kule internet kulama office kuthule akwanisa ukubhala in peace. They also give you guidance ba kunifaka in contact with abantu aba established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kugcwele abantu abayenza amafilm, whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them and bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se-summit. So i-summit leyo ibihlanganisa nje ama-filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake ku-wonder ukuthi xoxani, xoxisane ngendaba ze-industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes ngoba thina as writers have sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that ngabona ngafunda and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ukubhala njani, apply kanjani funding, lokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
Njengoba usubuyele eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina nxa sengifika ekhaya umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience and I'm also hoping ukuthi ngisahlala ngixoxisana labantu labenisebenza labo lapha ngoba they have been so good to me, they have taught me so much and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali obexoxa icingweni lo Tabo Kancube intathele izindaba ye Studio 7 besidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke half past 7 ntambama. Olifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande.